Inani labo somabhizimusi abakade besemhlanganweni owenzelwe kobulawayo labe committee yedale lePhalamende eZimbabwe Portfolio Committee on Women Affairs Community Small and Medium Enterprises Development liveze imibono ehlukeneyo abanye bencoma lelibhanga kuthi abanye bethi alilandeli abakuvumelanayo ngesikhathi lisungulwa. Unkosikazi Portia Jamu wabo somabhizimusi abenelise ukuthola imali beliqembu elithenga izibi edolobheni ubonga ukuthuthukiswa kwezomnotho libhanga.
Sayithatha leyo mali after 2 weeks. Ngemva kokuthi ibhenki yona yesithe amabizo ethu a-approve yokuthi asinazikweleti basibiza sahamba khona ngale bhenki kuba le mali ethizi encane ofika uyibhadala okuthiwa mbe isibambiso kuthiwa i-insurance yemali yona le yabuyithatha ngisaqala nje ukubhadala sasibhadala ngeviki ngeviki kwaze kwafika ithu ukuthi sasesicina sesithatha imali yokuthi sasesibhadala ngenyanga ngenyanga. Ibhenki lana ifuna umuntu othembekileyo. Abaningi bathi kuthiwa imali kahulumende kayibiseli abayithathayo abanye abayibhadalanga bathina abalutshwane sayibisele imali leyo.
Unkosazana Natasha Moyo uthi kubalulekile ukuba ibhanga lifinyelele wonke usomabhizimusi bengabandlululi.
Ukuthi sicelani libuye lizokhuluma about what you can do for omama ngapha who have gone into business especially ku farming. So bengicela ukuthi ngiyezwe omama bekhuluma ngokuthi abanye bayalima abanye bayathengisa. Can you create ama business model or ama loan models that go along with what women can afford? Ngoba i-issue collateral is a big block when it comes to women going into business. So siyacela sibili ukuthi lisincede njengohulumende njengebank ukuthi lani lisinanzelele lapha esikhona. Sometimes even ama payslip ethu they are not even enough to present as collateral or even to get a guarantor ukuthi you know what i-500 US lay engiyibolekayo izaphenduka.
Obona ngenhlelo zabo mama kubhanga leli phansi kogatsha lwamabhizimusi amancane umnumzana Dingani Dlomo uchaze ukuba abalazo izisebenzi ezenelayo zokufinyelela bonke osomabhizimusi bakobulawayo.
Ibulawayo province ilama ward angu-29 kodwa silama officers angu-5. Lokhu kuhle kukutshele ukuthi akhona ama ward amaningi futhi esingenelisiyo ukuthi siwafinyelele ngenxa yokuthi akulama officer kuleyo ndawo. Mayelana lokwe Women's Bank besizama ngokwenelisa kwethu lathi kodwa ke sidijayiko khona ukuthi ama-officers at malutshwane.
Umnumzana Khumbulani Dube webhanga le-Women Microfinance Bank uchaza inani labantu asebenelise ukuthola imali lokhe ibhanga lasungulwayo.
Kobulawayo ibhank ikwanise ukunikeza abantu abangu-3180 okule value ye 68,849,579. So ngithe bank ikwanisa ukuncedisa abantu abangu 3,180 ivalue yangkhona 68,849,579. So yilo inani labantu asebethole uncedo ebank.
Ngemva komhlangano amalunga edale lePhalamende aveze ukukhathazeka ngenani eliphansi labo somabhizimusi besifazane asebenelise ukuthola izikwelede kuleli bhanga bethi lokhe lasungulwayo kobulawayo akulabufakazi bokuthi liyanceda. Iningi labesifazane abangene lumhlangano bathi okufunakalayo uma usiyadinga imali ebhanga kunengi kakhulu abaningi abalakho okugcina kubavalela phandle njalo akusikho okwavunyelwana kusungula ibhanga leli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.